So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNkwezi 2023 muKipstule. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizathola kubuyela bona abantu ababevele bekhona kwaba. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Kulabanye abantu abathi kaliqhutshwa ngemfanelo uhlelo lwe-CCC candidate selection process. Kuyaxobozela ukumangalisayo kwiqembu le-Highlanders. Sanethulelazi abatsha ezokholo lwesiKristu lokunye okufanayo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Kulabanye abantu abathi kaliqhutshwa ngemfanelo uhlelo lokudinga abazamela ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Kodwa ibandla leli liyakudlula lokho. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abantu amatoba ngo-provincial o-deputy babo. They are still the same people who are selecting people khona pa. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizo layo lihle. Kodwa indlela eyenziwa ngayo it's still manipulated.
Njani akujule khona bo baba Ncube?
Angithi into enzakalayo umuntu obuyezo announce umhlangano nxa kuyi candidate yayingu MP yadliwayo yiyo buyezo announce umhlangano announce ama date etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano elanga elinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi enkayi South. Ungachecka umuntu ekusi ombuzayo uza kutshela nge-candidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu. Baza kutshela ngobaba uLokhuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu. Kodwa into le abayisetheyo yinto enhle kodwa ipha ngendlela engayisi.
Kumele ingakwamiswa njani?
Uyabona into okwakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells ward structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona abantu belamandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade ngu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. Yibo abantu who decide who is going where even ku next election. Abantu bona kufana bayazikhetha bazifake ende kabafike. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu ababevele bekhona khona. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa ye-Freedom Alliance. Kodwa umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uyakulandula lokho.
Into yokuqala sifuna ukuphendula ukuthi uhlelo lwethu uhamba kahle ngenxa yokuthi sasile ama-studies amane khathesi sesiqedisa ECD validation le-consensus lapho ama-stakeholders abahlali besigaba mbekuward mbeku-constituency abayekuthi gwaca bavumelane ukuthi umuntu ongasimela ngubani. Yikho-ke sokusele nje indawo ezimbili kakhulu iBulawayo leHarare. Sizacedisa nje khathesi ngoba azange sifune ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda njalo sihamba labantu njengoba ibandla lethu libandla labantu. Yinto yokuqala abantu bajayele imvelo ethi tradition le yinto yokuqala ezweni. Yikho-ke sizabe lokhu si-improva iyenze.
Kodwa kulabanye abakhulumayo lapha babamafa bathi uhlelo lolu aliqhutshwa ngemfanelo. Labo abantu abalezikhundla babiza imihlangano endaweni lapho bebefunayo abanye abantu bengahambi into ezinjalo. So bayakhona ona khonapo.
Kwakhathesi akulangitsho lapho okuphambanisika khona ngabantu abanye nje abaphonga ufuna ukukhuluma izinto bangalelwazi. Izolo nje lanamhla lokhwede simashingo next week lanezibuya iziki sabe sicedisa iBulawayo leHarare. Akunakucabana into zonke zihamba kahle. Sizalitshela kakhulu ama-journalists ukuthi sesicedise singaphi.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ukubandla le-CCC. Bese tokala ye ekubulawayo. Abalimi bathi ukulima usetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo kwenza ukuba abangela amatalakita kumbe inkabi zokulima begebhe amagodi amancane emasimini behlanyele abakufunayo. Bathi lokhu kubalethela izivuno esihle. Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo leufiyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngogajompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umchuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Ndlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugajompo kuqakatheke kakhulu. Kakhulu sekulingoba kuya-accommodate umuntu wonke. Indaba ngithi kuya-accommodate umuntu wonke okokuqala. Nxa kuyikuthi ngumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugajompo. Nxa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba ngisetsho njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, ugebha amagodi akho ungasebenzisangani i-tractor.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi indlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini, igodi lelo ubusulivala ngotshani. Nxa izulu lisina amanzi ayangena egodini, nxa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Akwanisa ukuthi lese izulu linile this week lihlele 2 weeks lingananga, isilimo sakho sebe silokhu sihlakaniphile ngoba phansi ke belokhu kulobu manzi. Ugantshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi ukuthini, umquba awuphombi ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani. Nxa kungukuthi ungofake wakwani ufida igodi lakho, igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi ihlanyelo yakho uzayifaka khona. Akufanani lokuthi ulime ngenkomo ubuthelile umquba kwezinye indawo yabo ungafikanga kwezinye indawo yawufikile, kodwa kugatshompo kuyabe ukwazi ukuthi isilimo sakho lapho sifake khona definitely kulo mquba kutsho ukuthi isivuno sakho sikhangele isivuno esinjani esingcono kulalokho oyabe uzakwenza nxa usebenzisa ezinye izindlela zani zokulima. So ugatshompo uqakatheke kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane esabelweni seMatabeleland North.
Sikhangele bakithi i-climatic change isiguqulile umkhathi, umkhathi izulu alisani ngendlela eyiyo njengakudala. So okukhuthazaka kakhulu ukuthi abantu kabalime indlela zikagatshompo lezi esizifundiswayo. Ugatshompo indlela enhle elula yokulima, ugebha amagodi akho. Kuyavuselelisa umhlabathi, lobo umhlabathi athi usugugile ungani usuvuthukile, ungahlala ugebha amagodi wane ndawo ufake umquba kuyavukeleka kunone kube indawo entsha kakhulu emangalisayo. Ungathi uyakhangela futhi lesivuno ositholayo kakufanani nokulima njengalokho esikulima ngenkomo. So kuyakhuthazwa ukuthi abalimi nge-climatic change le esiyibonayo, isikhathi sezulu sesisincinyane akusaqedakali ezomkhathi, sigqugquzela ukuthi abalimi belime indlela zikagatshompo zenezo esizifundiswa nguhulumende hlilo lubizwa kuthiwa yintwasa.
Incwethi kwezokulima umnumzana Everson Ndlovu uthi ukulima lokhu kunceda abalimi abaningi kakhulu eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Asithi usufake isivuno sakho phansi sesimile laphana, uyahlanyela amakhabe amajodo anabayo lawo ayakhava indawo yakho, aya acta njengani njengemulch. Kubuye futhi ngithi kanenginengi besikhangela ukuthi abantu bayenza ugatshompo but bale belokho behlanyela umumbu. Let's also go for small grain esithi lezi suku i-traditional grains, unyawuthi, ibele, uphoko. Let's go for small grain ngoba i-small grain lazo zilakho ukuthi zithi withstand ini ama drought, ama dry conditions. So kuyaphathisa futhi singagijimisa umumbu thina seMatabeleland ngoba wonke umuntu udla umumbu. You rather lime ibele lakho nxa ungafuna ukudla isithwa sakhona ulithengise uyethenga impuphu yani yomumpu. But you have made man then. Ongwebu laba they are promoting small grain, meaning good, there is a ready market for small grain. So ia acta therefore as insurance kuwe. Even ungathandi kuyidla.
Kodwa kulabanye abathi uhlelo lolu lihlupha ngokuthi ufunakala amandla ukusebenzisa ikhuba lezandla lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoCape Stube. Sangena kusigaba esilandelayo sesikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeReuters babika ukuba eleUkraine lithi kungamanga aluhlaza tshoko ukuba iRussia selithuthune idolobho leBakhmut. Abantu bayo kweleSudan bavumelane ukuba kubekwe izikhali phansi kwezinsuku eziyisikhombisa kuzadingwa indlela yokuphumisana umlotha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Namhlanje ngilomchumayeli okholelwa njalo kwezamasiko umnumzana uBusani Sfanda. Uziphatheleni namhlanje?
Sibonge babunkomo labalaleli. Engiphathele khona namhlanje nanku. Bengilombuzo ngingedwa ngizama ukuziphendula. Masibuka umdali yonke into akayidalile kazenzanga futhi. Uzidale nje sisonke but sangafani. Ama China balenkolo yabo iBuddhism ehambisana lesiko labo. UNkulunkulu uzambula kubo through inkolo yabo lesiko labo. AmaNdiya labo balenkolo yabo okuthiwa yiHinduism. AmaJuda balenkolo yabo okuthiwa yiJudaism. AmaArabs balenkolo yabo okuthiwa yiIslamic Muslim. UNkulunkulu uzambula kwinkolo yabo langendlela zabo. AmaKhiwa abelungu balenkolo yabo okuthiwa Christianity. UNkulunkulu uzambula through inkolo yabo namasiko abo. Ithini inkolelo yomuntu omnyama? Ithini inkolo yomuntu omnyama? UNkulunkulu azambula through ngayo namasiko abo. Ngokusidalile umdali kasifani. Esidalile siyizizwe lezizwe. Usiphi indlela yethu yokukhonza engafani? Lamasiko ethu kawafani. Uzambula ngendlela yethu asidale ngayo. Ibithini indlela yethu yokumkhonza umdali mandulo before colonization? Ibithini indlela yokumkhonza umdali? Lapho sibe simona umdali ezambula, sibona sulamatha akhuluma yonjelele, ebe sibona umdali impela ukuthi uyazambula. Umuntu omnyama kube kunguyena yena obephofulu. Ibithini inkolo yethu? Inkolo yethu African spirituality besimkhonza ngomoya, umuntu omnyama umuntu omoya. UNkulunkulu bezambula direct kokhokho. Ubeziveza direct kokhokho. Kaswaye kade bephofulu. Siphumile thina endleleni yethu, salandela indlela yezinye izizwe. That's why izwe likunje. Kaswaye izwe likunje. Siphumile endleleni ebesixhumana nomdala, ebesimbiza asizwe, ebesimbiza asisabele. Saphuma sithi namhlanje wayi kunje, wayi kubulawana, wayi simo sinje, wayi simo sinje, wayi thina wayi singazibuza ukuthi sisahamba ngalandlela umdala wayisidalele yona na. Ngoba izizwe lezizwe uzidalile, zonke izizwe waziphi indlela yazo yokumkhonza. Ithini indlela yomuntu omnyama? Ithini indlela yethu as an African? UNkulunkulu asamukela ngayo, basizwa ngayo, asibona ngayo. Once sayithola samazi leyo ndlela, umdala uyochibilika benathi. Ngoba kubi ezweni, kubi ezweni. Asikho isikhathi sobunzima sokuphila esidlula lesi sikuzo. Kubi ezweni, kubi ezweni. Ithini indlela yethu umdali ebesimemeza ngayo asizwe? Umuntu omnyama uyathandaza every ukhona tukumya khuleka entabeni, uyakhuleka emanzini, yakho ikuphi nakuphi uyakhuleka. But umdali kasizwa ngoba izimo zisiqhubeka ziba worse than ukuthi zibe bhede. Ithini indlela yethu esixhumana lo muntu ngoba izizwe lezizwe zibambelele kundlela yakho balendlela yabo abamkhonza ngayo umdala abathi bamememeza sabele thina as an African ithini imfihlo once sayithola le ndlela sayilandela izinto zizobhuleka umuntu uyochibilika benathi sibonge ifihlo iyezulu wena uNkulunkulu omdala sonini yanini nguwophethe emhlabeni ezulwini yonke indawo kulawula wena sikhomba indlela yethu yokuphila mdala silahlekile ngoba izizwe lezizwe ziyayazi indlela yazo kodwa thina as an African indlela yethu siyazi sibonise ngoba once sayithola indlela yethu nathi siyofana lezinye izizwe sibobuyela sibe powerful siyabuyela ube nathi mdala khuleka sibonga sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomchumayeli umnumzana Busani Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo igama Muntungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu Muntungami Linkomo sike sizwe ezamasiko namhlanje.
Senganamasiko wesizwe manje lo baba mkhulu
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngodaba lwenkubalo hambe inkubalo kuyini uze saziye udaba lolu silomiza lambuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu siyakwamukela kuhlelo ngwenya
ngibingelela babudube labalaleli bakho bonke nje jikelele kanye labasakazi bethu ngithi namhlanje nje ake sithathaneni ke sibuyelele endulo esibheke ezamasiko ikakhulu amasiko ayesenziwa kumbe imkhuba eyayisenziwa nxa ngabe kuchoniwe lizakhumbula ukuthi kulesiko elalibizwa kuthiwa ikudliwa kwenkubalo inkubalo ngizathi mina inyama noma ngithi sidlo esasidliwa ngenyama okwakubulawa imbuzi imbuzi leyo ibisihlinzwa nje ifitshane kuphela kuthi nxa sekwenziwe njalo bese kuphekwa kuhlanganiswe nemithanyana nje ehlukahlukene eyaziwa kakhulu ngumelapho wendabuko noma inyanga nje kwakuthi nxa kade kuchoniwe ngosuku oluzalandela uzafika lo ozaba ozobadlisa inkubalo akangene ekhaya ufika nje ame ngaphandle laphana laba basekhaya sebezaphuma ke bafike laphana bahlukane ngokobulili omama babe ngapha obaba babe ngapha wayethi ke nxa esebadlisa leyo nkubalo noma ngiqale ngokuthi yayisenziwa kanjani inkubalo kwakubaswa umlilo umlilo wakhona wawungabaswa ngenkuni ezilameva njalo inkuni zakhona zazingathezwa phansi okumele zithezwe phezu kwesihlahla njalo kwakuthi ke lowo muntu omnyoza badlisa inkubalo abesepheka inyama leyana ehlanganise lemithi njengoba sengengatsho uthi nxa sekunjalo abesepheka isitshwala esenziwe ngophoko okanye amabele okanye izimba lemve
wozala zongwenyaso ke akuchazisela kancane ngakhona ukuthi kwakuvele ukubanjwa njani
kwakuthi nxa isidliwa leyo nkubalo uphinde futhi kubilise elochako lubekwe laphana okanye amanzi lalo futhi luzofaka izimpanjana zemithana ethile okuza kuthi nxa sebe sidla laphana omama bazafika laphana bame phezu kobulongo obuzabe bunjwe ngulowo melapho wendabuko labo baba bame ngale lizananzelela futhi ukuthi obaba babesidlela phambi kwesibaya leso sidlo omama besidlela ngale esiphaleni njengoba siyazi ukuthi okubizwa kuthiwa isibuya kwakuthi ke nxa sekunjalo sebemile khona lapho uzobaqhubela ke lo isithwala leso siyabe siphekwe ngamabele noma ngophoko kuza siluma aphinda sikhafule yabe sethatha uchako lona alumumathe aphinde alukhafule emva kwalokho ke kuzabe esethatha le nyama leyana layo futhi ayidle kodwa angayiqhoba amathambo okuzathi uma sebeqedile khona lapho ke lowo melaphenda boke beseqoqa wonke amathambo lawana kwesokusithi ke lo uyabe ngekho ngalelo langa umelaphenda buka wayethatha isithwala esana esiseleyo ayisilengisa nxa singesabo mama silengise khona ngale esiphaleni nxa singesabo baba uza silengisa eminyango wesibaya abazafika la abazafika benza into efanayo la yayidliwa kanjalo ke inkubalo inhloso yenkubalo kwakuyikuthi kuyikususa ithunzi elinyama lokufa lele selingene kuleli khaya. Kuphinde futhi kunikezwe nesithunzi kulaba abasuke bekhala. Yiyo ke indlela inkubalo eyidlonga khona. Abantu bananzelela ukuthi kule khubalo kuphinde kube nenkubalo, kuyizinto ezindile ezingafani lezo, kodwa zonke zenziwa ngemithi.
Hayi ke udaba lethu luma lapha namhlanje kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besixoxa ngenkubalo lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Kwezemidlalo iqembu leDynamos libe nguthikile obhanqa 0-0 lelemanika Diamonds emdlalweni odlalwe namuhla. Umdlalo weqembu lewange leTriangle United ufike emaphethelweni ngokufanayo. Kusenjalo isile ngesikhala senalithi inkokeli yeqembu leHighlanders, abalandeli beqembu sebefuna ukuyisusela amanqe emhlanganweni oqhutshwe namuhla eBuzo Clubhouse. Bathi indaba zemali aziqondakali njalo basola ukusebenza kwenkokeli yeqembu leli, kubika uEzra Jesus Banda.
Kulabalandeli beqembu akade befuna ukuba kuxotshwe inkokeli yeqembu leli emhlanganweni lo, kulandela ukuxokozela okumangalisayo phezu kodaba lemali okuthiwa kayisetshenziswanga ngemfanelo onyakenye. U-Isaac Jonga olilunga le-Highlanders kubefuna abaphathi bebhosi baxotshwe.
Abantu bebesithi bahambe ngoba kabasudiseki ngendlela abaphathe ngayo imali, yikho okubenze abantu bathukuthele ukuthi kabahambe.
Omunye njalo umlandeli webhosi uChris Zulu uthi abaphethele leli qembu bayalwa.
Umhlangano ube khona kodwa kuningi kakhulu ongahambi kahle ongalimaza iqembu lethu. Uma kungaqhubeka kungaleya ndlela kungalungiswa, I think kumele benwe nesambululo, ikakhulu indlela ibhodi ne-executive ezibonise ukuthi zisebenza kanjani phakathi phambi kwama-members akusimo esihle lokuyana, kuyalimaza iqembu. I think in the near future kumele kulungiswe ukuthi iqembu lethu libe right.
Owake waqeqesha iqembu le-Highlanders labafanyana abancane u-Ali Baba Dube uthi inkokeli yebhozo isiyehlulekile.
Awuhambanga kahle vele, into zangkhona bekungaqondakali ukuthi ibhodi yangenela iyezedivi bayalwa njengo-chairman. U-chairman vele kalaleli muntu yena ukuthi unguye.
Ukwehlula ekuqaleni kumnyaka lapho umgcini ngceke weqembu uButhani Mthombeni angazange aphakele khona abalandeli ukuba imali imi njani, kwenza kwaba lokuxoxela emhlanganweni oqhutshwe namuhla. Umhlanhla bahlangene kudube oba nginobhala kwaleli qembu landisa ngokufuthelana kwamalunga ebhoso.
Siyakunanzelela ukuthi kuphuzile kwaze kwafika ngalesi sikhathi okwenze ukuthi umhlangano namuhla ube ngumhlangano onzima kakhulu ngabantu bebefuthelene. Wabuya nje kwathi ama-auditors lawo afika ayibeka indaba yabo bayichaya, kwakhanya ukuthi kulento ezimbalwa mhlawumbe ezingaphathwa kuhle. Kwase kusenza ukuthi le bhodi layo igcizelele ukuthi kulento ezingahambi kuhle, kukhanya-ke ukuthi kulokungasebenzisani kuhle phakathi kwebhodi le-executive.
Omunye njalo ngumoden Sikhuthele Ngwenya owake waba ngumphathi we-Highlanders ochaza ngokwenzakaleyo kulomhlangano.
Kube lokuphikisana kakhulu, abanye besithi hayi yona i-executive kayichaye phansi kayihambe. Kube lo mbono wokuthi kube le vote of no confidence, abanye baphikisa kodwa ibhodi yacela yancenga sibili ukuthi hayi asibanikeni ithuba ukuthi belungisise amaphutha abo. So yikho lapho esikhona kathesi.
Uluku Mkandla umgcinisalo we-Board of Directors uqembu le-Highlanders uchaza ngobudlwangudlwangu obube khona
ngemva kokudluliselwa phambili aza kuya ngemva kwenyanga. Iyanga zaze zaba ngu-four months khonokho kuhluphile. Kwase kusithi ama-auditors akukhulumileyo lapha kukhanya engathi akutshengisi, akutsho ukuthi kwathathwa izimali kodwa akutshengisi ukuthi azithathwanga. Kutho ukuthi amalunga-ke bebedinga ama-members ukuthi okuyikho yikuphi po, njengoba ama-auditors ethi bangeke bakhulume okuhle ngalokho abakubonile.
Isisekelo sombuso weqembu le-Highlanders sithi ibhodi yeqembu yiyo okumele-ke iphathe intambo nxa kungenzeka ukuba i-executive isuswe esikhundleni, kodwa ibhodi yalile. Umhlangano wanamuhla uqhutshwe ukuze inkokeli yeqembu iqedise uphakela abalandeli beqembu ukuba imali yeqembu isetshenziswe njani nyakenye, kodwa kwehlule ukuthi amalunga aleli qembu akuzwisise. Ngiyimane Studio 7 ngapha ngase-Highlanders Clubhouse, igama lami ngeza Jesus Banda.
ukuba lithi mntanam. Mina ngiyabe ngasahlalisekanga njengomzali wakho. Bayatshaya abantu lapha efayetheni.
Uhlelo lwabajaha namhlanje lofundani Ndimande khona ngaleke koBulawayo. Ndimande unjani mfowethu?
Ngiyaphila mthembo osimba njani khona ngapho emeli.
Asiphilile akusitshele ke sizokuthi ke lo hlelo oluqhubayo khona mbo lo hlelo lwani?
Oye lezi nsuku zingisebela i-transition and bedding. Indoda le yakushiyayo ngo-2020 eyayihlabele u-Calvin Mhlizi. Nananto yaminzayazi yayicula umculo we-hip-hop kodwa nje yayiprodusa nje yonke into eyimizisi yayisenza.
Singathi ke kunini khona kunini
ye akuza kuba mhla ka-19 ogama khona ngale livesi ngizela lapha athomela khona ngithi abantu bawazi ukuthi wathola imoto endaweni leyana ngokhulukwane esitrit laphana emawusuke ecricket so ikhosi kunilungiselela
libangake liwulungiselela khonokho njalo kuqakatheke ngani khonokho elifuna ukwenza
owathethi ngilethini yami elitshwane kakhulu include sinemfowethu i-artist lapha kuhambazi abanye ngomzo-7 ngomunisisi sangu-12 ekhona laphana i-town yaphekapheka ona uloku i-restaurant thize kwafela then besibesenili futhi ka-cousin siyagijima kakhulu.
Bebengakholi bebedinyeke manje ngiyakwenza bathi yabonke bemangele bebengakholi bebedinyeke bebedinyeke
akufakade kakhulu ukuthi indoda le esiyikhumbule ngoba ngimathiivanga thina egenerationle ngoba akunamtshela iy'ngoma eziningi kulayo khona esindebeleni elu-35 years ukudlula akunamtshela iy'ngoma eziningi kulayo khona so kade kakhulu ukuthi simkhumbule ngoba i-music yonke akula-artist adingisele kulayo khona koBulawayo wonke ngesandra ngobani bewaphethisela abantu ngomzo ngobani ongabasayelayo khona koBulawayo.
Ye akunxuse abantu
izandla zethu zinsithani lapha emalungiseleleni so nje sihamba sikhothele izincwadi lapha lalapha emankampanini kodwa lohlupho nje abantu bakithi basukumela kathane ngasi selincedele njalo angazi ukuthi sebefuna sibakhonjise kakahle kanjea kanjani ukuthi indoda le isikhathi ingakhulu lapha kwezomthelela koBulawayo.
Ngagcina lo kholo manje ngibonga umdali ngokungikhokhela kulento okomanje ngiyabhubha faka imali uzobona ngizothusha mase ngirocka le mic uzomuba bheka amazero ngiphusha amakhoma bebengakholwa ngibatshela ngephupho ngayiphusha iphesi
abafisa ukuthi bakuphume bancede bangakuphuma njani?
Oye abafisa ukusincedisa okuqala sile imeyili yethu ngeplanet gin @85@gmail.com then iinombelo zami ngu-0775872106 bangangithinta kuzona lezi inombelo le mininingwane.
Ye ungaziphinda iinombolo zakho?
Iinombolo zami ngu-0775872106.
Namhlanje besilofundani Ndimande ngikhuluma ke ngu-Calvin ujaha wayitshaya umculo njalo eprodusela abantu abaningi.
Bebedinyeke manje mphakathi ngenile bebembhekela aphansi manje bambona bavumile lentwana ikhulile sesiyala sipholishekile.
Aye namhlanje sigqiba lapha uhlelo lwethu olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.